sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 8 kumpandula 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
umuntu engasebenza laye kakhulu kuma buy elections lapha ekuswelakaleni kuka councilor we extension
obe ngumeli wekuwazana edale leparlamente njalo eyisiphathamandla se-MDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu kukhweze inani labantu asebedliwe yilomkhuhlane laya kumakhulu amabili aletshumi 210. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ababili laba ngabakobulawayo. Ababanjela umkhuhlane izolo njalo bangamakhulu phose amabili 182 okukhubhule inani lasebetholakale belesifo lesi selokhu saqhamukayo laya kunkulungwane eziyisikhombisa ezilamakhulu phose amathathu 7298. Inani lasebephephile lalo likhwele ngabantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lambili 82 laya ku-5455. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha lamatshumi amathathu lantathu 1633. Ngumeli wekuwazana edale leparlamente njalo elilunga le-MDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Umushayi obelilunga le-National Standing Committee yaleli bandla ubhubhe izolo ntambama. Umushayi ubikwayeke waqaleka ngeviki edluleyo. Kumbiko eliwethule enkundleni ye-Twitter, ibandla le-MDC Alliance lithe lidanile kakhulu ngokutshona kwakhe njalo lithe lilahlekelwe liqhawe ebelisebenza nzima. Sixoxe lomeli we-Southerton edale leparlamente laye olilunga le-MDC Alliance umnumzana Peter Moyo.
Mnumzana sonke sikhathele ngoba kusethu sile kakhulu ukuthi kathi kuhamba njani. Umuntu engasebenza laye kakhulu kuma buy elections lapha ekuswelakaleni kuka councilor we extension uMasunda basebenza laye kakhulu engumuntu ozimiseleyo, umuntu ongelankhani kungenani ukuthi waye national member kodwa waye ezehlisa esenzela ukuthi umsebenzi uhambe kahle. So yikulahlekelwa okukhulu kakhulu.
Lingaba lolwazi yini lokuthi udliwe yini, ubegula, kuhambe njani?
Okwakhathesi abantu basaphonga ukukhuluma nje besithi kuthiwa khona uwile uthe sewile wasesukukhanya ukuthi ama-doctors bathi kule cancer njalo wasetshona kodwa ke ha kungaba ngumkhuhlane bani ngaze ibe yi-cancer i-cancer enjani leyo iphonga ukuthatha umuntu silibele nje kangaka engazange atshengise ukuthi khona uyagula kumbe kunjani hhayi umuntu ozihambelayo nje
umshayi ungamchaza uthi ube ngumuntu onjani ubesebenza njani labantu njengelunga ledale lephalamende njalo belisebenza njani laye kubandla
umshayi ngumuntu kade eziyehlisa kakhulu ngumuntu akadengelandaba lo muntu nxa likhuluma ngumuntu wayelalela ukhuluma lokho okukhulumayo liphendulana kuhle kuhle engumuntu ohlala ezihlekela nje nxa efaka ama-contributions akhe kuphalamenti ngumuntu owayekhuluma into elengqondo ngazomkhangele ezikhulumela so umuntu owaye right kakhulu ukuthi siyeza ubuhlungu mnumzana ukuthi kanti kuyini sibili sibili umuntu njengomshayi ukuthi khona athathwe ngendlela enje kusizwe ubuhlungu obukhulu kakhulu
umnumzana Peter Moyo ungumeli we Southerton edale lephalamende njalo ulilunga le MDC Alliance Sixoxelaye eseHarare. Iqula likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla lilanda ukuze khulumisana labamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni lokuthi kungalungisiswa njani. Umsakazo we-SABC ubika ukuba amalunga equla leli agoqela iziphathamandla zebandla elibusayo ele-ANC umnumzana Tony Yengeni. Umnumzana Ace Mahashulelo nkosazana Lindiwe Zulu yena owaphatheka kunkulumo ezathela uhulumende wenkazato phakathi kwezanu PF le-MDC ngo-2009. Iqula leli lizakhulumisana lezanu PF lamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso zikaZulu ngodaba lokwephulwa kwamalungelo okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lezinye inkinga ezigoqela ukubhidlika komnotho ngenjongo yokudinga isisombululo. Kepha uhulumende kamnangagwa uqina ngokuthi akula hlupho eZimbabwe.
Yebo 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 mthokazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe 3 connection lapho esixoxa khona ngegciwane le COVID-19 eselibambe abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa eZimbabwe. Khangela njalo udaba lwezikolo zona ezivulwa ngevikezayo mhla ka 14 Mpandula. Mthokazo muhle ungakhuthwa yilo lihlelo lilami uMaigobe ngo 8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usechotoze ukubulawa kwesotsha eChivu ngomgqibelo ngabasolwa ababili abadutshulwe ngamapholisa lamasotsha labo bafa ngesonto. Ababili laba babikwa betholakale belemibhobho egoqela emibili ababeyithathele amasotsha lawa ngemva kokuwahlasela. Embikweni awethu leyizolo umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avumele ukuhlaselwa kwabezomvikela. Wengeze wathi abenza ubudlwangudlwangu obunje bazajeziswa kabuhlungu. Isocha elafayo ngumnumzana Lawrence Mupanganyama njalo elalimalayo elilokelela liswe esibhedlela ngumnumzana Peter Shirevo. Amabizo abasolwa wona akakaziwa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Vekezela Maduma Fuzwayo.
Umbiko kaMongameli uyasethusa kakhulu. Yebo naye wenzakele konke lokho okwenzakeleyo. Kodwa ukuthi uMongameli aphume esesethusela abantu kangaka esesenza enika amasotsha amandla okuthi umuntu ongani uyabasondelela ongathi uyathini dubulani libulale. I think ikuzanika ipresidence erongo kakhulu emasotsheni ethu. Sebezaba lamandla ongamelanga babe lawo and bazayihluleka ukuba controller. Akulunganga sinyili khona lokhu ukuthi ilizwe siliphathe ngendlela enje sikhulula amasotsha ethu ukuthi anytime nje ngacabanga kabadubule and badubulele ukubulala bangadubula ukuthi kumbe kuthwane. So I think umbiko kaMongameli mina ngibona ngani kawuhlali kuhle njengoba ilizwe lingani izinto zima zonzo zinje kuthi ngawubhula bhulile umlilo wawubamba ngendlela engcono kulaleki ngoba amazwi afanayo futhi akhulunywe ngu-Opa Mtshinguri uminister we-defense. So kunika amasotha amandla ayesabekayo ukuthi benze izinto ngendlela abacabanga ngayo nje.
Njengomuntu olwela amalungelo oluntu, ubone ngani bese bephelelwe yini abakade bebadinga kumbe bekule yinye indlela yokubabopha bengabulawa?
Ngazo zonke indlela ezivumayo bekungaba kuhle kakhulu ukuthi nga whether izigangi lezi zibanjwe ziphila. Nxa sibala abantu laba bebephethe ama AK angu-2 akade le 30 rounds zenhlamvu belandwa ngamasotsha amaningi lamapolisi amaningi bebezadubula beze befike kustage sokuthi bazaphelelwa zenhlamvu nxa ukuthi bebesesabile bese bebagombolozela nje bebabambe ngezandla bebathathe bephila baye kumedale indaba bayikhulume baphendule sizwisise. Khathesi ungakhala sesisele sile gifu yokuthi kunganithwa ama serial number embobho ekhitshiweyo ebanjwe abantu laba sebedutshiliwe. La ma serial number embobho okuthiwa yathathwa echivu akusahambelani. So kuzasishiya kusile mbuzo ukuthi pho eminye leyi inga laba abantu laba bazathini njengoba sebefile bebevele bejongeni bekuyini okubenza ukuthi beze be-athakhana la masosha bethatha izikhali. So impendulo zonke lezi kazisekho. Abantu laba kumele bebanjwe ngezandla beyithoniswa emthethwandaba. Indaba yabizwakala ukuthi bevele besuka ngaphi besenzani besithi bayenzani. Amanye ama-critics ayathi ukuthi indlela abantu laba abalimele ngayo abatshawe ngayo kukhomba ukuthi ingxenye base sebebanjiwe. Asisela qiniso lakho antuyabona konke khona lokhu. So ngaba babambe bephila ngabayenza into zabalula.
Umnumzana Vekezela Maduma Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association isikhuthaze uhulumende wakuleli ukuthi akhulumisane loweSouth Africa kuvulwe imincele ukuze abaphila ngokuthengisa benelise ukuyawoda abakuthengisayo kwele South Africa. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni uthi ukuvalwa kwemincele ngenxa ye-COVID-19 kufake abaphila ngokuthengisa esimeni esibi. Uthi abanye babo sebaze badla le mali yamabhizimusi.
Sithi uhulumende weZimbabwe sokungathi engavula umngcele, sike sabhala incwadi sayihambisa ku-ministry kumbe ugatsha olubonwa ngomnyango wezangaphakathi abathi i-Home Affairs ne-Cultural Heritage. Sithi uhulumende weZimbabwe kakhangelisise udaba lokuthi umngcele ivulwe ebonisana ndawonye lo hulumende ndiwe uMzantsi Afrika kodapha ukuthi kube le mzamo yokuthi abantu abathengisa abasebenzayo bathole ithuba lokuthi bayithenga impahla, kuvule izitolo ezilungiselwe ukuthi abantu bathenge baphenduke, njalo futhi kube phiwe imibhangaphetshana ukuthi bechaphe umngcele bayithenga baphenduke, futhi kanjalo belandela iziqhumo zemizwe ezibekiweyo inhlanganiso ezempilakahle umhlabeni onke jikelele, i-World Health Organization. Kube lokuthi kusetshenziswane phakathi kwabakhangele ngomnyango wezangaphakathi kuleli laseNingizimu Afrika ukuthi abantu abachapha umngcele bakhangele ukuthi bayalandela iziqhumo ezibekiwe ukuze bangamemethekisi umkhuhlane we-COVID-19, ngoba sibonile abantu bephuma lapha ebulenjini begonjozele ngamasotsha akwele Mzantsi Afrika ekhala ngokuthi ukudla kuyadula elizweni, imithi iyadula njalo futhi kwezindawo kayikho, kodwa kungcono baqume bangene iganga bayethenga kwele South Africa. Sibonile omama bezikhulumela ngemlomo yabo besithi bona kungcono baqume begula benjalo, but ke ingozi ukuthi basebengazifaka engozini zokuthi babanjwe iganyavu bathathele impahla kumbe balimale kakhulukazi, futhi baphinde kwengeze amathuba omkhuhlane lo memetheke, ngoba nxa bengena kula muntu abakhangelayo bahlolayo ukuthi balayo kumbe balawo.
Ngesikhathi uhulumende egethisa kuziqondiso zokulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane, isezwa esithi abantu abazisebenzayo ababhalisa kuye yibo abazavunyelwa ukuthi babuyele emsebenzini bavule amabhizimusi abo. Yebo, bakhona yini abangamalunga eno asebevulile?
Ye, abanye sebabuyela endaweni zokuthengisela, kodwa ke sisazi ukuthi abathengisayo lapha abathengisela khona abanye kwathiwa basuke bayithengisela kwezinye izindawo ezithize ngoba sokuvala abathengisela khona. Ngokunjalo ke abanye balokhu bemelele ukuthi uhulumende wesabelo avule indawo zokuthengisela lezo azithembisileyo. Sike sezwa kumaviki aphelileyo ukuthi kwavulwa indawo ngicabanga ukuthi ezimbili, kodwa ke siyakhuthaza ukuthi ngayo kuyaphanya sabasheshe bavule lezo ndawo abantu basebenze. Yikho ke okunganiki kunzima nxa sikhuluma nje ebunje.
Umnumzana Michael Mdladla Ntiweni ngowenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngesicelo salinhlanganiso. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi osanda kususwa esikhundleni sikameya weHarare umnumzana Herbert Gomba labanye abahlanu ekade bengamakhansila asuswe labo sebekweze amaphepha enkantolo bephikisa ukuxotshiswa kwabo ezikhundleni lezi libandla leMDCT. Ugomba labanye bakhe ngabebandla leMDC Alliance. Inkundla yesayithi yona ithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwezakhamizi zeinsiza lenkokheli yakuleyo ndawo phezu kokuvunyelwa kwamaChina ukugebha igolide kumfula uyinsiza lo uMzingwane. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi beStudio 7 lonke khona ngapha ngaseMelika? Hayi, thina siyasaphila sincenga enkosini. Hayi, siyezwa sile kuthiwa izikolo sezivuze zivulwe. Ye, izikolo zona zivuze zivulwe ngoba abantwana bona lapha ekhaya sebesenza into ezingabafanelanga, bayabonakala engqondweni, abanye ngabazithwalayo akusaqondakali sibizi. Kodwa ke singazi lapho into esiyesabayo i-COVID-19 ukuthi bazayitreat-a njani ezikolo le. Kunzima lonyaka nendlala, izifuyo ziyaphela. Sazi besithembele ukuthi uNkulunkulu uma engaphangisa linetha izulu la ingxebe kungaphepha okunye kube nganeno, sizoyala standards enkosini ngoba yiyo yaziyo. Hayi, ngibulise ke bonke abangaziyo ku-ward 8 ngithi livuka njani liziphathe abantu bakithi. I-corona iyabulala, singayeyisi.
Lingelele njalo ngiyalivukiswa kumsakazi lonke. Ngithi inkosi mayibe lani. Sincenge nini kuNkulunkulu sizikane la umphoshano lalo weCorona. Ndingelele izihlobo onke labangane abasezindaweni ezithiyeneyo. Ndingelele ugogo uMandlela osenyathi. Ndingelele lo Elise. Ndingelele lo Melane Ncube ohlala kuvillage folder. Kanye lo mntana wakhe uDile.
Kanjani Master Joseph? Siyabonga inhlelo zenelizenzayo. Mina umbuzo wami yilo engilawo. Kanti bona i-government yeZimbabwe ama-civil servant yodwa abantu abakhona elizweni ngoba khanya yabo abakhangelwayo kuphela.
Hey, kubuhlungu kakhulu ngezigurawundi enxa ikhunywa kanjalo. Oh mama uthi kumbuza agcwalise ephalamende kumbuza agcwalisa ngapha babuye ezogcwalisa ebantwini babuye ezogcwalisa ebantwini kathi zukane qalisa khona kwantu wahamba ethumela isipota sihamba sikhuluma sithi curfew wakhipha amasotsha wonke ezobulala abantu namhlanje zakho uyagcwalisa khona ephalamende abegcwalisa uba bahambe ngezindawo ngezindawo njengokubekwa kwakha amasotsha la ahamba ayabeka nanguye awukhomanda wangukhona omkhulu wangukhona naye kabuye kabuye yena ezogcwalisa abantu ekhangene nabantu akukhuluma ukuthi nikana abantu mathambo la agebhayo uyakusamazi umuntu wakho ukuthi kudlala ngabantu lokhu abuye ihambe ngezindawo ngezindawo kambe ezefika nalapho engikhulumela khona kubonale ebutawile emgodi abantu bagqitshele emgodi bedutshula begqitshelwa phakathi emgodi ebutawule koscan aleyihambe zonke izindawo zonke lezo kungapheleli ukuthi iphalamente kumbe ngayicolisa yabe icolisani iphalamente enkwini konoku
injani balaleli Studio 7, mhlaba wonke eZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, all over the world. Kule nto engihlupha kakhulu la, uyabona umbuso kamnangakho, indlela yenza khona, ayisikho. Kathesi indaba le yabelungu, bekufanele ukuthi abelungu uma bebuya, babuye bezophiwa umhlaba, benikwe umhlaba mhlawumbe nabantu bendawo zonalezo. Njengathi singemathebeleni, ngitho kufanele sibe legunya lokuphakamisa umhlabathu. Sibone ukuthi bayasincedisa laphana kungancediswa ngathi. Ngoba kulamanye amapulazi ozathola ukuthi uZulu ufuna ukuthi amapulazi lawo, iy'nkomo zabo zidle lawo, imfuyo zithole amadlelo. So kuba ukuthatha umhlaba nje wabo wabo unika lona lalona lalona, ayiphawa ngamandla olawo ungu-president. Ukumbuza mkuva lawo lamehlo kumbe i-strategy esinye nje abuya naso from nowhere. Lokho ayisikho. Thina umhlabathi lona ngowethu, ngowabantwana, ngowabazali, ngowezizukulwane ezizayo. So akufananga nje siku-abuse. La madoda ngendlela ababusa ngakhona umnanka wagwali kuyakhe. Yeah, it's not good. Kodwa kule ndaba esasalela emuva egugulawonje. Okufanele ilungiswe. Especially kithi emaphisa kukhezi le. Etshela nyemba abantu balimali. Babulawa kabuhlungu. Umbuso lowu. But bengakhohlwa la abadala ukuthi bayakhula and i-generation ngokuza kwayemuva ma izinto zingalungiswa uzaba luhlupho ngokuya kwesikhathi. Lo Jenny futhi wangujeni ujeni ujeni wakhona lo Jenny uLamzulu lo mlungu lo osebulawayo lo oxhamandisa indeni engabe uyenza le nto yakho ufuna ukugebha amangcwabe kami kabayekele ukuhamba phambili ezintweni ezizabahlupha kusasa asokwabo wayevele ngaphi ma ukuthi ulwela amalungelo abantu wayevele ngamodikhayi lokho omtshela nyemba khesi.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELSaudi Arabia seligwebe abantu abayisishiyangalombili ababikwa babulala intatheli zindaba umnumzana Jamal Khashoggi ngo-2018. Abantu laba bazaphika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa kusiya kwengamachumi amabili. yinkantolo yakwelebhilitane izolo yale ukwamukela isicelo sikamnumzana Julian Assange esokuthi kudluliselwe phambili ukuhluzwa kwesicelo seMelika, yona ethi kumele aboshwe ahanjiswe kulelo lizwe ukuyabhekana lamacala awetheswayo awukuveza nokuchaya imfihlo kahulumende ngaphandle komthetho. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuya kusiba kubi ukufuthelana phakathi kwabasekeli bakamongameli Donald Trump labasekeli bomkhankaso weBlack Lives Matter, wona ochothoza ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe. Lokhu kwenzakala kakhulu nxa elinye icele lithe laba lombuthano kungaba yimihlangano yokukhankasela uTrump kumbe ukutshengisela kwabe Black Lives Matter. Ngeviki edluleyo kube lodlakela olubi edolobheni leKenosha eWisconsin kulandela ukudutshulwa konsundu umnumzana Jacob Blake yena olokhela liswe esibhedlela. Ngomgqibelo eTexas lakho kulomsekeli kamongameli Trump onqindanelo weBlack Lives Matter kwacina kungenela amapholisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe ebesikhona kusenzakala lokhu umnumzana Gary Twala Jackson.
Sibonile abantu bezondile kakhulu bafuthelana. Bekuyindlela abasekeli bakamnumzana Donald Trump abenza ngayo. Kuhle ukuthi singabantu sivumelane ukuthi singavumelani. Let us agree to disagree. Angisho nxa singaboni ngeso linye kakusho ukuthi sesiyizitha. Ngakho laba abalandela uTrump bebeqondane labanye abathi hayi umnumzana uTrump thina kasivumelani le ndlela ayenza ngayo kumbe indlela acabanga ngayo, kodwa lokho abazange bakuvuma. Babona kungcono ukuthi kugoqa inqindi bese kuchova isibhakela, okuyinto engalunganga njengoba sibonile laphana imfanekiso yompikitsha ekade khona. Akuzange kwangijabulisa mina, kutsho ukuthi bafuna ukufithizela abantu to impose their understanding kumbe indlela abafila ngayo kwabanye abantu, okuyinto engalunganga. Ingaphi manje democracy khona lapho?
Lo elalimlwela owayebotshiwe oweBlack Lives Matter wagcina ngani?
Okwenzakalayo ngemva kokubotshwa komnumzane weBlack Lives Matter sasikhona njengoba lasibona. Akuzange kwasiphatha kahle njalo sakhuluma phambi kwabo, sawabuza lawo amapholisa njengoba labona ukuthi kule ngxabangcozo ekhona, kule ngxabano ekhona lapha abantu bayalwa, wena ufike ubona abantu besilwa, njengomphathi mthetho ubusuthatha umuntu oyedwa ubusumethesa icala lokuthi ngiyoqala sindo. Sawala lokho sathi bakwenza kanjani ngoba bebengekho, indaba bengalaleli ukuthi kwenze njani, kuqale njani. Ngakho kwaqhubeka sabatshela ukuthi silabo ubufakazi bokuthi lo mnumzana akasuye oqala ukuthi inqindi noma sebembophile. Kodwa ngemva kwesikhatshana baya bamkhulula lwana umnumzana engumlandeli kaTrump. Sabona sebembiza sekhuluma ngoba sathi ukuthi kabizwe nxa kubotshwa lo laye kabotshwe, kodwa bambiza akazange afakwe izankosi. Sabona bembizela eceleni bakhuluma laye ngokuhlonipha, inhlonipho engazange yanikezwa lo omunye abamfaka izankosi. Kodwa hayi, sajabula simbona sekhululwa ngoba sasikhathazekile ngendlela aphathwa ngayo, kodwa hayi, wakhululwa.
Umnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. obe ngumeli wekuwaza na etale le parlamente njalo eyisiphathamandla se-MDC Alliance uNkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wakwele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni. Kwanele Mtwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na olivalelisayo unguNtungamile Nkomo.